So we zika disenda baku VOA Ndebele.
Na kweze kse ni mtuagazi ngolwesi ni mshaga 7 kumfu mfu 2021 yikama nguntunga milinku mo nanzi ezi hamba pambi li umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo State of the Nation address namuhla.
Kuyadanisa kakhulu sekubona kusenzakala ukuthi amafutha ezimoto akhwele kakhulu ipetroli lediesel.
Intengo yamafutha epetroli lediesel isikhwelile.
Nxa umuntu ephula umthetho awudingakali ukuthi ke abe sephuma ephepheni. Ancha amapolisa amgijimela nje umuntu lo amnike icala abese donselwa phambi kwamthethandaba.
Inhlanganiso yeZCTU ithi ukuvezwa kwamagama abantu ababikwa betshintsha imali ngaphandle komthetho akusizi ngalutho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abafika phose ikhulu 99 belomkhuhlane lo. Luthi njalo abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose ezilitshumi lambili 11,788. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,257. Lokhu kutsho ukuthi inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala likhwelela yaphezu kwezigidi ezintathu 3,140,685. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebephezu kwezigidi ezimbili 2,358,223. Asebehlaselwe yilomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilikhulu 131,434. Asebebhubhile bona sebesedlula inkulungwane ezine 4,630. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe oqhakathekileyo State of the Nation address namuhla lapho azavula khona idale lephalamende. Umnangagwa ukhangelelwe ukuphatha indikimba ezitshiyeneyo ezigoqela udaba lomnotho welizwe wona oqhubeka usadalala kanye lodaba lomkhuhlane we-COVID-19. Uzahlela njalo umhlahlandlela ozalandelwa lidale lephalamende ngomnyaka ozayo. Intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo ngesikhathi intengo yempahla ebalulekileyo empilweni kaZulu kanye lokudla ilokhe ikhuphuka mahlayana ezitolo. Ilita eyodwa yedizili ikhwele ngamasensi emelika amane isuka ku-$1.34 isiya ku-$1.38. Ilita yepetulo yona ikhwele ngamasensi emelika amabili isuka ku-$1.38 isiya ku-$1.40. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lwe-Zimstars lusithi imuli elabantu abayisithupha isidinga amadola emelika angamakhulu phose amahlanu $460 ngenyanga ukuze yenelise ukuphila kuhle. Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube uthi ukukhwela kwamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukuqonga kwezinto zonke ezitolo.
Ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota kunjengokukhwela kwentengo ye-electricity kuyakhweza izinto zonke ngokuba zonke zisuka kukhona lokho. Kungavela ubone sokukhwela i-diesel, ukukhwela i-petrol, ukukhwela ukukhwela kumbe i-electricity, okulandelayo ukuthi kukhwela ijukela, kukhwela impuphu, kukhwela isinkwa, kukhwela zonke izinto. Kusebenza kanjalo ngokuba ukukhwela kwamafutha ezimota kukhweza ukwenza ibhizinisi kulo olebhizinisi. Ngakho ke labo abamabhizinisi badlulisela intengo ye-diesel, intengo ye-petrol, intengo ye-electricity lokunye kulabo abathengayo, abathengi, ama-consumers. Yingakho ke bakudlulisa lokho ngokukhweza intengo yezinto.
Iziphi izinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ongathi zidula okwamagama kulezi nsuku kazi sathengeki?
Izinto vele abantu abaphila ngazo zonke zinzima kakhulu. Okokuqala nje asikhumbule irent yona ngokwayo iyathengiswa phela indawo yokuhlala. Ngakho ke abantu ibathwele nzima ukubhadala lezo zimali, ijukela liphezulu, isinkwa siphezulu, amaqanda aphezulu, amagwili aphezulu, impuphu phezulu. Konke nje abantu abaphila befanele bakusebenzise kuphezulu kabenelisi. Abafuna ukugada izimoto kabenelisi ukugada izimoto bayaqhuma ngenyawo. Ngakho ke kulobu zimo obukhulu kakhulu, kayikho into efanele ukuthi abantu bayisebenzise suku ngosuku etholakala lula. Zonke izinto zangkhona ziyadula. Kubangwa yini lokho? Kubangwa ukuthi umkhono mawumanga kahle, kubangwa ukuthi currency, imali yeZimbabwe kayimanga kahle, kubangwa ukuthi ipolitiki kayimanga kahle. Zona lezo zinto zizwe ezihlohla ukuthi ubone izinto zihlala zikhwela njalo nje zisiya phezulu.
Uhulumende yena kuyini ongamxwayisa khona phezu kodaba lokudula kwezinto?
Uhulumende kumele kunanzelele ukuthi izinto kazimanga kahle ngenxa yakhe. Okokuqala kakuvume khona lokho. Sile political crisis edalwa ukuthi abantu kabakuboni kahle ukuthi kuyiwa ngaphi ngaphansi kombuso okhona. Odalwa yi-corruption, odalwa ukuthi i-economy kayimanga kahle. Kusuka emuva lelo kuqhubeka isehluleka ukudala imisebenzi, sehluleka ukwenza izinto ngendlela efaneleyo i-economy. Ngakho ke into yokuqala ukuthi kube lokuthula oqondileyo elizweni ngokuzwana ukuhlonipha imithetho ukuza kwenza ukuthi abantu bakwazi ukuvela ngaphandle bazohlanyela imali. Imali yethu ezima kumele ibe yimali ethembakalayo, engaso zivuka ikhwela isehla isenza zonke lezi zinto ukuze abantu bakwazi ukuzohlanyela izimali kudale imisebenzi. Konke lokho kudinga ukuthi ipolitiki ime kahle, ngokuba awungeke ipolitiki uyirike, ngeke uyenze ngendlela oyifuna ngakhona. Ihamba ngemithetho yakhona, ngakho kumele ulandele imithetho yakhona uyilungise ngendlela efaneleyo. Ukulungisa i-economy weZimbabwe kuzamele kulungiswa ipolitiki kuqala, kuza hamba kanjalo. Politiki kuqala kube sokusiza i-economy, izinto zonke sezilunga.
Umnumzana efidlela Ncube ngoyinhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Sixhume njalo usomabhizimusi umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe.
Kuyadanisa kakhulu sekubona kusenzakala ukuthi amafutha ezimota akhwele kakhulu, ipetrol ledizil kukhwele kokuthi abantu kawasenelisi ukuthi bakuthenge, njalo kukhwela futhi nala amafutha kahulumende engekho, kumbe sithi la ama-RTGS eZimbabwean dollar engekho. Amafutha akhona yilawa thengwa nge-foreign currency, US dollar kumba amaranzi. Kuyinto edanisa kakhulu sibona kusenzakala ukuthi akhwele ngaleyo ndlela akhwele ngayo amafutha.
Manje ngokubona kwakho, ukukhwezwa kwamafutha lokho akusoze na kubangele ukukhwela kwempahla lokudla ezitolo?
Ukukhwezwa kwe-fuel kukhweza into yonke, kutsho ukuthi ke amahambelo singathi transport ngesilungu izakhwela, bese sithi impahla ezitolo, ukudla, ama-groceries, izigqoko, yonke into nje ezakhwela, ngoba izinto eziphalwayo phela ziyatransportwa zisuka lapha ezisuka khona ukuze zifike ezitolo lezinye ezitolo eziduze labantu. Ke izinto eziphalwayo kutshengisela ukuthi ke sizavuka kusasa sibona ke intengo yempahla zonke ke sezikhwelile, okuyinto enzima kakhulu kakhulu ebantwini ngoba esingathi thina ama salaries abo ke imiholo yabantu ihlala iphansi yena kayikhweli kodwa ke kuyabe kukhwela ke impahla abazithengayo kuphinde kukhweleke lamafutha ke kubi kakhulu yesikubona kusenzakala ngohulumende kamnankagala ukhanyakala ndaba labantu ungohulumende wokuthi ke anothise bona abavele sebenothile baqhubeke benothi abesiya phambili kodwa ke abahluphekayo bahlupheke njalo kakhulu besiya phambili
athengwa ngemali yemelika na kuphela US dollar kumbe bakhona abathatha iRTGS lamabond
ukuthi akhona amafutha athengiswa ngeRTGS lizaba nje kuyakhulunywa kodwa ke awusozi wathole lawo mafutha uzalayina usalayinile ufole usafola kodwa ke kabi khona kabuyi amafutha avele etholakala nje loba isikhathi bani loba kunini lawa athengiswa ke ngeforeign currency imali yangaphandle US dollar kumbe amaranzi leyo ke yatholakala so implication ke yokukhweza kamafutha ke nguhulumende kamnankagwa amafutha ngekhoyo yikuthi labo ke abathengisa foreign currency abawoda direct phandle kwelizwe eMozambique leSouth Africa labo bayalandela bavale igephu labo bakhweze lanxa kungelandinge ukuthi bakhweze ngoba bebona uhulumende enguyokhwezileyo kuyinto ke esuka isilimaza ke uZulu uZulu abesithwala nzima kodwa ke hayi abantwana beZimbabwe amandla asezandleni zabo amandla akibo ukuthi baregister njengoba kuregister kanje xa ufika isikhathi sokhetho bahambe beyikhetha batsho ukuthi bakhetha ukuthi bahlale bedurela izinto elizweni bephila nzima na kumbe bakhethe ke impilo engcono impilo entsha ezabuya lohulumende yabo emutsha kukibo ke abantwana beZimbabwe kukithi ke njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi sikuqondise khona lokho esikubona kusonakala elizweni
umnumzana Edwin Ndlovu ngusomabhizimusi ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yeZCTU ithi ukuvezwa kwamagama abantu ababikwa betshintsha imali ngaphandle komthetho akusizi ngalutho. Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe kuthange lethu le amagama abantu abangamachumi phose amahlanu 47 elithi abasavunyelwa ukwamukela kumbe ukuthumeza imali enkundleni zabo makhalekhukhwini ngoba besephula umthetho. Kuma viki asanda kwedlula ibhanga leli letho lenjalo amagama abantu abangamashumi amathathu lisithi benza okufanayo. Sixoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafethi Moyo.
Nxa umuntu ephula umthetho akudingakali ukuthi ke abe sephuma ephepheni hantsha amapholisa amgijimela nje umuntu lo amnike icala abe sedonselwa phambi kwamthakandaba yikwesikwaziyo lokhu ukuthi abantu bazababe lokhu bapublicize emaphepheni kuma press statement injongo ngoyangkhona ayicaci ukuthi kuqondweni ngabe ebhanga into esiyibonayo kubi okumangalisayo ukuthi abantu bebe lokho bethengisela abantu izimali ngokuthi kuyabulala umnotho welizwe kodwa la abe ebhanga elikhulu ke lelizwe abasitshela iqiniso ngalokho abazama ukukwenza
kodwa njengoba amagama abantu laba echaywa emphakathini ingeke kubangele yini ukuthi abanye besabe ukutshintsha imali ingaphandle komthetho
akusoze kusincede siyabe lokho sibona ke amabizo ukuthiwa kulabantu abaphambanisayo zomnotho kulabantu abathengisayo akusoze kusincede ngalutho lokho okufanele sikwenze ukuthi sivumele imali yangaphakathi kwelizwe ukuthi compete le mali yangaphandle imarket yeza kutsho ukuthi ibizela okungakanani singazama ukuthi siyayifixa thina yithe sizayilungiselela akusoze kusincede siyasoze sibabophe abantu sibaqede sisoze njalo sikwanise kubafaka ema newspaper sibaqede kuyavumbuluka abanye njalo kumbe banabo bazachintsha lezo number bezilahle sibone sebeqalisile futhi ukuchintsha izimali lokhu akusoze kuphele ngokuba khipha emaphepheni ayisiyo isolution ebakhona abe banga elikhulu eliphakathi kwelizwe kumbe singathi uhulumende bayakwazi okufanele kwenzakale ikuthi kabavumelani lakho ngendaba yokuthi phela bafuna ukuba lesandla sokuprinta imali umtshina ke ogaya imali kufanele ube uqhubekela phambili nxa kuyikuthi sebefuna imali yikho nje besalela ke kundaba naleyo ke yokuthi babe lokhe befixa ke i-exchange rate phakathi kwemali yangaphandle kwelizwe le mali esiyisebenzisayo eZimbabwe ayisikho okuzaqeda uduwo esilalo.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele we-ZCTU. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald lithi kulowesilisa umnumzana Farai Chitaku omiswe enkantolo izolo esetheswa icala lokutshontshela indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Sakhile Mnangagwa imali engange $67,000. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi ugatsha lweNational Biotechnology Authority lwethule umuthi wokwelapha umkhuhlane wokukhwehlela olungiswe kusetshenziswa izihlahla zeZimbabwe izolo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela basakazi beStudio 7 wonke ontungameli Nkomo nakonke nabalaleli. Mina ngithi abantu basezindebeleni ake liyekele i-tribalism. Bekelani nje ukuthi eyamashona this, amashona that, amashona enzeni. Ngoba abantu abadla besuthi ayilawo Mnangagwa labongawuli abezanu PF. Yekelani i-tribalism ukuthi eyamashona asenzele lokhu. Ye-MDC alliance ihlulekile. Ihluleke kuphi ngoba uChamisa akakazi aphathe ilizwe. Uzothi uhluleke kanjani uChamisa ngoba akakazi aliphathe ilizwe leli. I-ZANU PF yiyo ehlulekileyo. Yona le mfakazi yenu le makuyikuthi vele nje izokhona ukukhipha i-ZANU PF. Nathi sinje sizoyivotela ngapha emashoneni. Singamashona siyalalela le studio 7 Ndebele every time khalithi eyamashona lokhu amashona lokhu amashona yenzeni. Abantu abandla besuthi ayilabo abantu beZANU PF. Abazidlela imali yelizwe sonke siyahlupheka la ihlala khona kula zibedlela kula ini. Mala nathi eyamashona amashona thina sifuna iphathe ezosikhiphela iZANU PF. Isikhiphele nje iZANU PF noma yona nemthwakazi makuyikuthi ingakhona ukukhipha iZANU PF. Singakhona ukuthi siyivotele. Na MDC Alliance makuyikuthi yakhona ukukhipha ZANU PF siyayivotela lokho kwabomonzola vele ngokweZANU PF vele kuyazwakala ngoba akula opposition elwa le yim opposition umonzola nawo makhuphe ngama ZANU PF nasifuna iphathe ezosikhiphela iZANU PF ilena umthakazi neMDC Alliance makuyikuthi sizokhipha iZANU PF sizovotela yekelani tribalism nina abantu besindeleleni mina ngimshona ngimshona ngaphemberengwa siyalalela le studio 7 yekelani itribalism uMnangagwa labo gawule kwaba lesuthu yibo abantu bezana ukumele bephume nothi ukuthi nithi amashona amashona vele iliza ngeke liqhunywe nje lokho nje lisichithele isikhathi.
Sibingelele sifike kustudio 7 andithemba ukuthi i-voice note yam le izavalwa. Bakithi laphana sile problem umthwakazi laphana. Umthwakazi mina angifuni ukuthi ma ngiqeda ukhuluma umuntu ethi hayi amuzwa loba usabona nempumalanga. Umthwakazi i-direction yakhe ayikho right kahle. Babuya benenhliziyo kakhulu eyinye engayitholi kuhle ukuthi bona uma bekhuluma lapha emsakazweni nabaphathi bakhona bathi amaNdebele amanye. Lokhuyana angiboni ukuthi uzabasandawo loyana. Uma uzaphatha ilizwe lizwe ufuna ukuphatha lizwe lemhlobo yabantu bonke awukhethi imhlobo ukuze ube nama supporters ube devote eliningi awukhethi imhlobo ngoba nje suka lapha bakhona amashona lungile kakhulu ngayakha la eZimbabwe kodwa uma uzaba ithusa vele bavayele phandle uti wena ufuna amaNdebele wathi wathi alokho akukhusi indawo yakho so angazi ukuthi istrategy abahamba ngaso isiphi kodwa uma ukhangele umuntu ohluza kakhulu izinkulumo bezikhulu babaphathi lapho uyahluza ukuthi nje they are going nowhere
sanibonani basithakazi kwestudio seven senibingelela sabingelelayo ofiselani kumadlambuza ngithanda ukumamela indaba yase-country park ukwakhiwa kweklinikhi ukubalwa ukuthi kufakazwa kwikhansela ukuthi abantu abaya kwiklinikhi yabathola ithenda nabantu abayakhaya abaklinayo nabathanyelayo babuya eyarane manje nginombuzo ukuthi njengokuba izakhamizi zasebulawayo kumbe zase-country park zingabenefiti ku-development eyabe isakhiwa ngokokuthi bathole imisebenzi uma kusakhiwa kona lapho kumbe uma kwenza iprojekthi kitholakala ukuqasha abantu abangasibo bakuleyo ndawo abantu okuyibona kumele bakontribute kumasipala ngokukhokha amarenti into zainsiza zamanzi negesi nokuthi nje bathenge etawuni khona lapho ngoba uma besebenza abantu base-country park bayakwazi ukuthi abe nemali ukuthi umakhelwane uma enesiphaza ahambe ayithenga kusona isimawusi sakho uma uhulumende iprovayida ngamanzi ekwazi ukuwabhatale manje uma bencitshwa lawo mathuba omsebenzi i-government enjani ehluleka ukuyimpower abantu basendaweni ukuze bebe nemisebenzi bekwazi ukuba nemali yokubhatala izinsiza zikahulumende njengoba abetekswa labo bantu
Sawubona bantu ba Studio 7 njani siyabonga uzinyuze ezileqiniso siyabonga ye lapha madoda zamani sibheke iqembeli 1 singalwisani madoda singaqabani sodwa singalwisani madoda MDC Mthwakazi singalwisani madoda lapha silwa leqembeli 1 asekeleni lokho esiqabana madoda sibhekeni phambili iqembeli 1 efanele silikhiphe asizameni bantu bakamthakwazi madoda singaqabani labo MDC singaqabani iqembeli silwa layo izana asizameni sikhiphe izana madoda asizameni sikhiphe izana bafowethu thola ukushaya ngumoya sithola ukuphumula lati asathanda ulokho esigcwele emazweni madoda Sister bona kuyenzeka inkosi uma ingasikhokhela yonke into ihambe kahle uvote izani leyiphume sibuye ekhaya okuningi siza kubona madoda uma izani siphumile okwamanje singaxabani sona
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuthi inhlanganiso ye-World Food Program isiveze ukukhathazeka okukhulu ngendlala esibhahile kwele Afghanistan. Umsakazo munye uthi njalo inhlanganiso ye-World Health Organization isixwayise amazwe asemhlubulweni we-Sub-Saharan Africa ukuthi asebenzise ijekiseni ebizwa ngokuthi yi-Mosquirix ukwelapha abantwana abahlaselwe ngumkhuhlane woqhuqho imalaria. Singene kudaba lwemelika. Unobhala obona ngezomvikela umnumzana Lloyd Austin usexwayise ukuthi ukuvikeleka kwaleli lizwe kuzaba sengozini enkulu nxa idale lephalamende elekhongresi lingehluleka ukuvumela uhulumende ukuthi eqhubeke eboleka imali ukuze ahlawulele indleko zakhe okuthiwa yikukhweza i-debt ceiling ngesiNgisi. Kumbiko wethu leizolo umnumzana Austin uthe nxa uhulumende engasaphiwanga imvumo yokuboleka imali ilizwe kalisoze lifikeleke kuhle kanti njalo lokhu kuzalimaza amasotsha emelika kanye lemuli zawo ngoba kasoze athole iholo. Abebandla eliphikisayo elama Republicans yibo abavimba idale leCongress ukuthi livumele uhulumende ukuboleka imali okuyinto ehlala isenziwa nje minyaka yonke leli bandla libambanele libusayo elama Democrats. Umongameli Joe Biden laye uthi iCongress kumele ivumelane kungakafiki mhlaka 18 kulinyanga lapho iMelika ezaphelelwa khona imali yehluleke ukuhlawula izikwelete zayo okwakuqala embalini yelizwe nxa amaRepublicans engaqhubeka eqinise amakhanda. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Umnumzana Austin into akhuluma ngayo ilakho ukuthi ngesilungu singathi ibe le impact endabeni ze defense le state security. Njengoba nayikubekile ukuthi ziningi inhlanganiso abasebenzelana lazo ezomhlaba umhlaba unje jikelele bayasebenzelana lawo. Balazo futhi inhlanganiso khona apho kwele Melika abasebenzisana lazo ama contractors ngitholayo i security i state security yabo. Zonke lezi kuyabe sokusitsha ukuthi sokuzehlulekwa ukuthi zibhadalwe ngokuhlawulwe ngokuqondileyo. Ngezinye indlela kuthi ukuthi sokuzayekethiseka nxa sokubuya kweze state security. Kube sokubuya indlela amanye amazwe awe umhlaba wonke nje lo unje jikelele oyabo sukhangela ngayo ilizwe leMelika. IMelika iyakufisa phela ukuthi iqhubeke ikhangelwa njengelizwe elilesizotha, ilizwe eliyilona elikhokhelayo phela kwamanye amazwe. Maso kufika kuzibanga zokuthi isisehluleke ukuthi iyehluleke ukubhadala izikwelede ngezinye indlela kutshengisela ukuthi ngesilungu kuthiwa i-reputation. Kuyayibhidliza i-reputation okuyinto kwangkhona. Isenzo esinjalo siyayibhidliza i-reputation. Singayibhidliza kubuye kukhangeleke lokuthi kwezepolitiki indlela abaye beziphatha ngayo, besima ngayo, bekhangelwa ngayo iyasuka iguquke njalo. Kube sokubuya kweze security, zone security umvikela welizwe. Uyabe usuthe wehla ngoba nxa besehluleka ukubhadala izikwelede kuthi ukuthi bazehluleka ukuthola le mali.
Ubona ama Republicans ecina evuma yini ukuvumela uhulumende ukuthi aboleke imali kumbe sizabona esala kokuphela kusiba lengxabanxoza?
Eminyakeni edluleyo bekusenzeka ukuthi behluleke ukubona ngesolinye ama Democrats lama Republicans entweni eziningi kakhulu, ikakhulu zone izinto eziletha eziqondanele lezimali. Kodwa kuye ngokuya kwesikhathi baze baye bavumelane bagcine sebebona ngesolinye, ngoba ukubehlukanisayo singakhangela eqinisweni ngokwendaba zombangazwe ipolitics. Kodwa okusalayo okubahlanganisayo ukuthi bonke bayakwazi ukuthi bakhalela ukuthi babe le Melika eqondileyo ehloniphekayo elesizotha eyilizwe okuphile kakhona. Lanxa bengaze bebe le ndlela abehlukana ngayo ngokombono kwezombu sazwe, okusalayo ukuthi kusasa bavuka bengama-Americans. Ngibona kuyikho kungabenza kusasa bavuke bevumelene. Bazavumelana ngokuya kwesikhathi. Uhlupho ukuthi basuka bavumele ukuthi ezombangazwe zihambe phambili, kugcine kungasela esingathi ngesilungu yi-principle entweni abaye bezama ukuyenza. Ngitsho lapho abathe baba lomahluko khona kwezombono, yikho khonapho okule nkinga khona. Kodwa okusalayo ukuthi bayakwazi bangama-Americans balomlando ukuthi bona ukuthi uzulu wonke jikelele weMelika uyathola usizo. Ngalokho ngibona ngani kokuzabenza bahlangane.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo o-State of the Nation Address namuhla. Intengo yamafutha epetulo ledizili isikhwelile. Lokhu kubikwa kulakho ukubangela ukukhuphuka kwentengo yezinto ezitshiyeneyo ezitolo. Inhlanganiso yeZCTU ithi ukuvezwa kwamagama abantu ababikwa betshintsha imali ngaphandle komthetho akusizi ngalutho. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.